baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 28 Mfumfu 2019 ngupractitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela ukuthi ilanga liyachisa kakhulu. Lokhu kutsho ukuthi amanzi futhi asedamu asephela ngenxa yelanga. Sithi nxa ilanga lichisa abantu sebesebenzisa amanzi amaningi kakhulu. I-demand le yamanzi siyenze singathi isiphala zamanzi zaba phansi kakhulu.
Izakhamizi zakoBulawayo esezilensuku ezedlula ezintathu zingela manzi kubangelwa yisigudumezo esithathele umhlobo lowangezansi ezwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe.
Na abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi ama-passport ukuthi bayethenga izinto ezingani zichiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubomesina lapha eSouth Africa, kubobhotwane Francis Town.
Uhulumende uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 bazathula ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports lumnyaka ungakapheli. Njalo umbukiso wabesifazane abakumsebenzi wemidlalo ye-art owe-Women, Wine and Words Festival ugcitshwe eHarare ngempelasonto, njalo ubikwa uphumelele okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakoBulawayo sezilensuku ezedlula ezintathu zingela manzi kubangelwa yisigudumezo esihlasele umhlubulo wangezansi wezwekazi le-Afrika okugoqela iZimbabwe, kanye lokusilela kwamandla kagetsi okumpompa lawo manzi angenela umuntu wonke. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalokho ikhansile yakoBulawayo iqonqosele uZulu ukuba asebenzise amanzi ngonanzelelo, ngoba amanzi asemadamu asehlile kakhulu kubangelwa isikhudumezi esihlasele ilizwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakoBulawayo, uthi amanzi asemadamu asemalutshwane kakhulu, ngakho bacebisa uZulu ukuthi awasebenzise ngonanzelelo.
Amadamu asupply amanzi kudorobho lakoBulawayo aku-37.92%. Siyananzelela ukuthi ilanga liyachisa kakhulu. Lokhu kutsho ukuthi amanzi futhi asedamu asephela ngenxa yelanga. I-demand le yamanzi siyenze singathi iziphala zamanzi zaba phansi kakhulu. Siyakwazi ukuthi siku-72 hour shedding, kodwa lokhu esikubonayo kuyabe kusitsho ukuthi amanzi sofanele evalwe outside the normal 72. Abamagetsi sebe the challenge ukuthi nationally i-demand yamagetsi phezulu. So kwesinye isikhathi kufanele sivale amagetsi ethu singayinelisi ukupompa.
Umnumzana Kilibone Khabo, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo i-BUPRA, uthi udaba lwamazwi solungaphezu kwamandla ekhansili, ngakho kuyadingeka ukuthi kugejwe izibholane kanye lokuhlanyela amayezi.
Bona udaba lolo lwamanzi solungaphezu kwamandla we-city council, ngoba singathi sokuyi-nature that is taking course. Bona ngani into ezingcono kathesi ukuthi siqalise ukukhangela ukudrilwa kwamabhozi.
Umnumzana Ben Moyo, oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi ngokuguquka komkhathi sokumele ukuthi uhulumende akhe amadamu njengoba idolobho likhula.
Into esihlupha kakhulu sesibonile ukuthi umkhathi uyaguquka, but bese kulindele ukubona ukuthi uhulumende la ibone ukuthi uguquka komkhathi kutsho ukuthi la isofanele iguquke. But esikwaziyo ukuthi idamu lokulacela wenziwa udaladala yathi idolobho lokulikhula khula liyafuna amadamu amatsha. But umlando wokwakha amadamu kawuse umlando wekhansil, sowumlando. Ukusihlupha kakhulu yikhona ukuthi kulezi ndawo ezinjengezibhedlela, inkantolo, lezikolo ezingalayo imigodi. So nxa kungala manzi kuyahlupha kakhulu.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi amanzi ayimpilo, ngakho uhulumende kuyadingeka ukuthi angenele ngoba sebethwele nzima.
Amanzi kuqala kade ehamba ama 2 days wazi ukuthi abuye. Khathesi lokho kwama 72 hours lokuthi abuye isikhathi bani asisakwazi. Khathesi imkhuhlane sibhahile, izisu zisithwalise nzima abantu. Kuba amanzi ngokwawo ayimpilo. Ukuthi ihulumende isicabangelani ngakhonoko. Thina esilezindlu eziphezulu sokuyikujikelana amatshe phakathi kobusuku ukuthi sivuke sikhamazi. Nxa ungasalizwanga lelo litshe labuya lakhutha, sokuyikuthi uzathola futhi after iviki kumbe thwele nzima bakithi mahlabezulu lapha kobulawayo. Nzima sengathi lalizulu lingaphansa libuye kumbeni kuzaba lomehluko kumbe kuzaba lotshintsho. Hulumende, ngenela bantu.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside, zisithi lokhu kungadala ingozi yokuqhamuka kwemikhuhlane enjengesihudo. Ziqhubeke zisithi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamanye amaqhinga okulondoloza impilo yabantu enjengokwakha amanye amadamu ngoba idolobho lalo likhula. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya mnumzana Kane Matema uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 bazathola ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports lumnyaka ungakapheli. Ekhuluma lentatheli zindaba namhla uMathema uthe ngemva kwalokho bazabe sebesebenelisa ukulungisa inani eliphindwe ngabili lama-passports ngoba uhulumende useyithwelile impahla yokusebenzisa kulolu hlelo ezibalisa amaphepha, imitshina lokunye. Uqhubeke wathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizathola lula ama-passports, ingwalo zokuzalwa kanye lezithupha phansi kwalolu hlelo. UMathema uthi uhulumende useqedisa ukwakha indawo zokulungisa lezi ngwalo eMrewa, eWetsa, leGoromonzi, njalo ngomnyaka ozayo kuzaqhutshwa uhlelo olufanayo eKadoma, isiza leBindura. Uhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxwaye lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust.
Sokule nyanga ezimbalwa ezidlulileyo lokhe bekhuluma okufanayo ukuthi hayi kathesi i-situation isiza improve, kodwa kasiboni kuyimprova lutho. Kade kusenzakala ukuthi bekusiba ngcono kulaba abenelisa kubhadala imali enkulu ukwenzela ukuthi bezuze lokhu kuthiwa ngama-emergency passports. But umuntu wekhaya ovele engasebenzi, ongaphose enelise i-ordinary passport, uyayithatha ngathi imali yokubhadala le-emergency ebiza ngibonani yedlula inkulungwane zamadola ukuthi uzuyizuze. Yiwa kade abaleyo mali babaphosa bebe ngcono. Kodwa lezi ezi-ordinary vele sizijwayelekileyo ziyathatha isikhathi eside. Bakhona lokho balayinela kusukisela ekuqaleni kwanyakenye lokho kungaphumanga lutho.
Abahlala emaphandleni liyobakhathaza kakhulu yini uhlupho lolu lokuswelakala kwengwalo zokuhambisa zama-passport?
Iqiniso ukuthi kuyabahlupha. Ngokubana abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi ama-passport ukuthi bayethenga izinto ezingani zichiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubo-Messina lapha e-South Africa, kubo-Botswana e-Francis Town. So abantu bayabe befuna ukuthi behambe beyethenga izinto ezifana lazo nalezo. Kathesi uzafumana ukuthi ukudla kwenkomo kuyahlupha. Abantu bangakubona kungcono ukuthi bayethenga amasaka i-stockfeed phandle kwelizwe, kuba ngcono ngakhona lokho. I-building material iyahlupha, bayakha laba abantu bemakhaya, so bakubona kungcono ukuthi bahambe bayethenga phandle. So nxa bengelazo lezo ncwadi kuba lobunzima okukhulu. Abantu bemakhaya labo abasahlalanga ngezandla, sebaphenduka baba ngabantu abathengisayo ama-cross border. So ukuze beyewoda izinto zabo phandle babuye bethengise badinga ama-passport, abasenelisa abantu ikakhulu sikhangele ama-youth alokhe e-economically active ukuthi aphume phandle siyawoda izinto zabo. So kuba affecta kakhulu kabasenelisi le ndawo lapho bangachathwa khona zingekho ekhaya, sebephila ngokuthengisa.
Loke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we Studio 7 eseKadoma.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphikiso wamalanga amathathu owe Women Wine and Words Festival ophathelane lokulwela amalungelo abantu ikakhulu abesifazane ngokubanikeza ithuba lokuhlangana besipha imbono yabo besebenzisa i-art ofana lomculo inkondlo lempukiso yamabhayisikopo ugqitshwe ngempela sonto edluleyo edolobheni leHarare. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umbukiso lo owenzelwe eTheatre in the Park uqale ngolesine waphela ngomgqibelo eHarare. Umnumzana Phasimo Ndlovu omunye wabaxoxela umbukiso uthi inhloso ikuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu ikakhulu abesifazana kusetshenziswa imidlalo ye-art.
Silwa amalungelo abantu abasifazana njalo silama countries amtshetsheneyo eKenya, eSouth Africa, eTanzania. Ya, kanye le Zimbabwe lapha ekhaya. Silo sithela chiweshe njalo first time yakhe ukuya lapha for about 5 years.
Uthi lumdlalo oseleminyaka emibili usenziwa wengezelela amalanga kusukela kwelilodwa nyakenye aba mathathu lonyaka kodwa kwaba lokuhla kwenani labantu abakade bebakhangelela ngokuma komumo wezomnotho. Unkosazana Sithabile Ndubiwa oyi artist actor uthi lokhu kuphathisa abesifazana kuleli.
Kuyanikeza abafazi indawo yokuthi babuye bazi expressa njengabafazi. Indawo yabo nje ephephileyo yokuthi bakhulume ngendaba ezitholakalayo phandle la ezindlini, indaba eziphathelane nokuba ngumfazi. So ifestival leyi iyacelebrate abafazi ukuba yibo wabo.
Ukuqhubeke ethi umumo wezomnotho ususenza ukuba ama-artists ehluleke ukuphila nge-art kuphela begcine besenza eminye imisebenzi ukuze bezinakekele.
Umkhonomi wethu awumanga and kuba nzima ukuthi njengomfazi uthathe i-art as umsebenzi wakho as isifiso sokuba siyathola i-funding yokuthi sikwanise ukuqhubeka ngomsebenzi wethu we-art. I-funding ezasivumela ukuthi sikwanise ukuba ngama-artist ngokupheleleyo.
Ubonake le Ncube odlala imidlalo ye-theatre koBulawayo uthi imidlalo yama-festival anje iphathisa abakumsebenzi wemidlalo ye-art ikakhulu abavela ezigabeni ezitsheneyo zelizwe.
Amathuba avulekile kakhulu ukuthi sizokwanisa ukuthi sibuye khona la. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe ngabantu ababonayo ezinye izinto ezenzakalayo kwezinye indawo ikakhulu weHarare khona la, lathi sikwanisa ukuthi sihambe ngale sixoxisane labethu sithi hayi kodwa ngibone lokuyana abakwenzileyo okulakho bakhona abakuthengisayo lathi singakufaka la izinto ezinjalo.
Lo mdlalo uqhutshwe ngosekelo lwenhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Women Lawyers Association, UN Women, Women's Coalition of Zimbabwe, YIVOS, Lenyaradzo Group, labaculi abaluduma abafana lo Stella Chiweshe, Carol Anande wele Tanzania, le stage kaTsitsi Dangarembwa yezenkondlo lemidlalo yabantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 namhlanje ntambama kusiyafika ngo 9 kumagagasi awe 909 AM lawe short wave 12080 laku 15775 kilohertz. Live Talk lamhlanje uhlelo sikhangela umkhankaso wokukhuthaza kwesulwa kwezijeziso zenotho ezedeswa inkokheli yebandla leZANU-PF ukuthi ngabe waphumelela na. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ingcwethi kwezempila kahle ziveza ukuba isimo esiselizweni okwamanje kwezomnotho la kwezombusazwe la kwezinye inhlangothi zempilo sesibangela uqansa kwenani lalapho abazibulalayo kungenxa yokuphelelwa imicabango iningi labasengozini le kungabesilisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezempila kahle icebisa amalunga edale lephalamende ukuba babone ukuthi bachuchisa ukuqhutshwa kwenhlelo ezizavulela abantu amathuba ukuthi bathole imisebenzi yokuziphilisa ikakhulu abesilisa. Umnumzana Blessing Duri ngenye yalezi ngcwethi okhokhela inhlanganiso ye-International Coaching and Mentoring Foundation ekumsebenzi wokuphathisa uzulu ukuthi anelise ukubhekana lesimo esinzima.
Vele thina nxa sikhula sikwazi ukuthi obaba yibo vele abafanele ukuthi bekhangele imboli zabo bebesebenza bebisa imali abantwana besiya esikolo bethengela abantwana everything abakufunayo, but khathesi obobaba ngabakwanisa ukuthi benze njalo. I-pressure yangikhona abalayo, and as a result uyabona ukuthi bayabesecabanga ukuthi ngingazibulala, that's the way to go, and we are saying no to that.
Ingozi ekhona uDuri uthi isimo elizweni yiso esenza abantu baphelelwe babona ngani ubunzima ababhekane labo bungeke balungiseka.
Ubabuya uyaphuma endlini ekuseni ehamba etown ephenduke ntambama ngala lutho elakusasa ngakwazi ukuthi vele ngizayithola ngaphi imali yangkhona. Abomama abanye bangkhona bayasebenza, which is an advantage. Abangasebenziyo bayakhangelela ukuthi ubaba nxa esebuya uzabuya le mali, and kwanisa ukuthi bebesithenge isitshebo, sithenge everything abantwana baye esikolo.
ULeopold Munende osakhulayo owaphutsha izifundo zekolijini leyunivesithi kumisebenzi wezemitshina yangalezi nsuku ye-IT uvumelana loDuri.
So ngizikhanyele nyawo, sengizibuza manje ukuthi ngomnyaka ozayo ngiyabe ngilokhu nginje, so nxa kuyikuthatha ngizathatha nini? Ngingathatha nzenelisa yini ukugcina imuli yami? Ngiyabe ngibona ukuthi konke lokhu angisoze ngiyenelisa ukukwenza ngemali engiyabe ngiyithola, kumbe ngoba vele ngiyabe ngisehluleka lokuthola imali yona le engiyabe ngiyidinga. Uyikho ubona abasakhulayo begcine bezibulala esikubone ngeviki eliphelileyo la. Sibone futhi ngaleliyani iviki omunye enye la indoda izibulala futhi. Ilizwe langikhona yile eseliwomile, akula mali, akula msebenzi. Abantu abasabona ukuthi le yisolution.
Okunye okungezelela kulolu dubo uMunende uthi yindlela abesilisa abakhuliswa ngayo.
Sikhula thina sifundisa ukuthi indoda ayikhali. So okusho ukuthi konke okuyabe kundihlupha kuyabe phakathi enhliziyweni, kufika kwenye indawo yokuthi ngiyabe ngasakwanisi imali, angisazi lokuthi ngizenza njani, ngifune lami sengizibulala nje ngoba imuli yabe ikhayele mina. Abasakhulayo abaningi basebezibulala yikuthi ilizwe lilokhele sibanzisini.
Elo mngane wakhe uMnende owagcina ethatha umphefumulo wakhe esephelelwe ngoba eswela umsebenzi ngemva kokugqiba izifundo.
Ku-2015 lo safunda sonke college wayeseswela umsebenzi. Eswela umsebenzi imuli ziyachiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyazicawudingi imsebenzi, uzihlalele ngoba engxomngane wakhe yabesesebenza. So lo imuli yakhe yayelokhu imbuza yaqhasa ukumhlupha, yeyawudingi msebenzi, ulamanga awudingi msebenzi, waze wazibulala.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezele ngoba uhlelo loguqula umnotho welizwe ama-austerity measures selufike emaphethelweni.
I-austerity measures asephela, sithe khona azaphela lonyaka ngo-December, no more austerity. Akusela, sesizangena esigabeni sokuthi sikhulise ilizwe, sifocus on iphokuthwa yi-productivity, ekusebenza nzima phansi lapha. Sisakha ama-industries, agriculture, i-tourism, sisakha le misebenzi, njalo sikhetha ama-jobs. I-austerity sesibeke ngemuva ngoba lokhu sesifuna ukuthi sikwenze nge-austerity sesikwenzile, sesiqedile ngakho.
Ingcwethi kwezempilakahle yengqondo lenhlalakahle kaZulu ithi lanxa inani labesilisa abachadileyo abangela misebenzi elizweni lingacaciswa, uphenyo oseluthe lwenziwa lukhangela emhlabeni wonke jikelele lubonisa ukuba isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 40% sabo baba abakulolu hlangothi besengozini yokuthatha imiphefumulo yabo kubangelwa yikuswela imisebenzi besehluleka ukunakekela imuli zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwele South Africa zisole kakhulu ibandla elibusayo ele African National Congress ngokuphatheka ekutshengiseleni kukahulumende weZimbabwe ukusola izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye zeziphathamandla zeZANU-PF. AbeZimbabwe laba bathi lokhu kuveza sobala ukubana i-ANC isekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu lenkohlakalo eqhubekayo kwele Zimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekutshengiseleni kwangolwesihlanu kwalaba bebesola izijeziso zomnotho ezafakelwa ezinye iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF lamankampani adlelana labo eZimbabwe, amalunga ebandla le-ANC leziphathamandla zalo yibo abebebaningi kulabo abebesesigodlweni se-Amerika lemahofisini enhlanganiso yamazwe e-Europe e-European Union ePretoria besithi lezi zijeziso kaze zisulwe. Le yinto esicasule iningi labeZimbabwe abathi bebekhangelele ukuthi ANC kube yiyo ekhuthaza iZimbabwe ukuthi yekele ukwephula amalungelo lenkohlakalo ukuze zomnotho zihlaliseke eZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Freedom Dlovu uthi isenzo se-ANC lesi sibadanisile.
Lokhu kutshengisela ukuthi i-ANC isapota iZANU-PF kule system eyenzakalayo eZimbabwe. Ngoba namhlanje siyahlupheka. Shoti into abayijabulelayo nabo ukuthi sibe khona la eSouth Africa. Siyachaywa, siyahlukunyezwa. It means i-ANC iyayisapota le indaba yeZANU-PF.
UMnumzana Nkosini Juma yena uthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bazibuze ukuthi i-ANC itholani ukuvikela iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisenza okungenziwayo kwele South Africa.
Basibhekile isimo esenzakala phana uhulumeni wethula amalungelo abantu. Kufanele ukuthi kube yibo abaqala ukuthi baxwayise iZANU-PF ukuthi kuqale ilungise isimo sezomnotho kanye amalungelo kazulu. Sabona abantu bayanyamalala, bayabulawa, bayashaywa. So lokho i-ANC lapha kusapota kuyinto embi kakhulu.
Kodwa ngilunga leviyo labesifazane banilele-ANC unkosikazi Malebo Liphinga uthi basekela iZimbabwe ngoba bengavumelani lezi zathu zamazwe ethulele iZimbabwe izijeziso zomnotho.
Siyasapota sithi mayiphele manje because iZimbabwe sifanele siyisapote. Yi-country yethu, our African brothers, whatever nations that can say what they want to say, but thina sithi siyasapota and it must come to an end. Enough is enough. Amalungelo amahle abalungisa forever.
Le yinto egcizelelwe lesiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Dakota Lekgwete yena othi ngeke bakhoqa izandla iMelika igqamukela kwezombusazwe eZimbabwe.
Bafanele bayazi abantu base-Europe nase-Britain nase-America ukuthi iZimbabwe ilizwe irhulumente manje bafanele bahloniphe i-sovereignty yama-Zimbabweans ukuthi bafane bathole i-solution yobungxaki babo.
Kodwa ke isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Ncube uthi kusegcekene ukuthi ngesiphithiphithi esenzakala eZimbabwe ele South Africa liyahlomula kumathuba ezomnotho aphunyukwe iZimbabwe.
I-ANC I feel it is as good as ZANU-PF for situation as Zimbabwe. So in my down economy as Zimbabwe, ANC has played a big role. So to me they are just protecting themselves through ZANU.
Ele Melika lona selikubeke kwacaca ukuthi lezi zijeziso ezethulelwe abantu lamankampani athile ziyasuswa kuphela nxa iZimbabwe ingaqala ukuhlonipha amalungelo oluntu, ukuvumela kwethulwa kwemibono lemibiko ngokukhululeka kanye lokujezisa labo abenze inkohlakalo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphelelwa ngumphako kulomncintiswano weChibuku Super Cup kuza kwenza bathole isikhathi esokuphumula okuyinto abayidingayo
ukuze benelise ukuphakamisa njalo isicoco seligi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolodaba ngokugceleyo.
Iqembu le-FC Platinum Alleni lihlanga ukudlulela phambili kumncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba lingcotshwe nge-3 kanyalo iqembu le-Highlanders ngensonto. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni kwanomdlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthe limpumela itsho ukuba iqembu lakhe kalisoze libe lokhu lixotshanisa impala yezintathu njengoba lincintisa ukuphakamisa futhi isicoco seligi kanye lese-CAF Champions League.
Ngiyabazwela abafana labantu besebenzale kakhulu ibhola kulaesikakulani and wakhangela ama-competitions esikuwo lawa besenza imizindijino kaandade singayenza isebhoreni fanele sisebenze into kakhulu ethu sifunda isilisane layo kakhulu yi-league ne-champions league so sasecabanga lingcono siphumo zabanye sinika abanye ishansi lawubadlala.
Amanye amaqembu adlelele kwisigaba se-semifinal ngaba lisayelenkezi Platinum Stars kanye lele-ZPC Kariba. Iqembu lenkezi linqobele Black Rhinos nge-5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa ngomgqibelo, kuthe le-ZPC Kariba linqobele Manyika Diamonds nge-2-1 ngensonto. Iqembu lesine lizaphumelela ukuyadlala kwisigaba se-semifinal lizaphuma phakathi kwamaqembu abalisayele-Triangle kanye lele-Harare City wonanga dibananga ngempela viki edluleyo. Lokhu ngoba ele-Triangle belisemauritania ukuyadlala leqembu le-Nouadhibou kuhlandla lakuqala elesigaba se-playoff kumncintiswano we-CAF Confederation Cup. Lo mdlalo uphele iqembu le-Triangle linqotshwe nge-2 kanya njalo uhlandla lesibili likhangelelwe ukuqhutshelwa edolobheni lakobulawayo mhla zintathu kunyanga kaLwezi. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe le-South Africa elaziwa kakhulu ngegama elithi Springboks lizadibana leqembu elimela ele-England kufinali yomncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuba iqembu le-South Africa linqobele Wales nge-19-16 kuthi ele-England linqobe ele-New Zealand nge-19-7 kwisigaba se-semifinal. Ngolwesihlanu iqembu le-New Zealand lizadibana lele-Wales kudingwa iqembu elizaphutha umncintiswano walonyaka lisendaweni yesithathu kuthi ngomgqibelo yilapho kuzadibana khona iqembu le-South Africa lele-England kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele emdlalweni we-rugby. Lawa maqembu akadibana njalo ngomnyaka ka-2007 emncintiswaneni oqhutshelwe elizweni lase-France lapho ele-South Africa eletheswe khona inkatha yokuba zintshantshu zomhlaba ngemva kokunqoba ele-England nge-15-16. Ngimele-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje umculo womdumo wamakhosi, umdumo we-reggae, Love and Scandals. Kodwa singeke ihlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo uhlelo lamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo sezilensuku ezedlula ezintathu zingelamanzi kubangelwa yisikhudumezo esihlasele umhlobo lowangezansi izwekazi le-Afrika ukugoqela iZimbabwe. Uhulumende uthi abantu abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 bazathola ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lamhlanje ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.